Kuyinto enhle kakhulu lokho okukhulunywe United Nations ngokuba nxa isikhulumile yafaka izwi kuyaphakamisa isithunzi salo ongasekho emhlabeni, isithunzi sekhesi yakhona. Siyayidinga i-African Union, siyayidinga i-SADC ukuthi layo ikhulume, siyawadinga wonke amazwe omhlaba ukuthi akhulume ngalokho okwenzakala eZimbabwe, ukunyamalaliswa kwabantu, ukutshaywa kwabantu, ukwethuselwa kwabantu, ukungahlonitshwa kwamalungelo abantu, ukungahlonitshwa komthetho weZimbabwe, ukungahlonitshwa kwe-constitution yeZimbabwe. Bonke siyabadinga bakhulume ukuze kulungiswe ngendlela efaneleyo. Ngakho-ke lokho okwenziwe United Nations kuyinto enhle kakhulu esiyidinga kakhulu ukuthi yenziwe yibo bonke.
Sikhangela ukuthi kube lokuthunjwa kwabantu abagoqela uChidakwa, uNgadziwore, labanye abebandla eliphikisayo, kungazange kube lophenyo olube lempumela ekhanyayo lapha. Libona sengathi kulo phenyo oluqhubekela phambili kumbe hayi?
Ukunyamalaliswa kwabantu, ukuthunjwa kwabantu asonto entsha iqale ngo-1980, sile 43 years isenzeka. Yebo, namhlanje sesikwazi ukuthi njengalokhu sile social media, njengalokhu abantu sebexhumene kalula ngemibiko, sekulula ukuthi abantu bacabange ukuthi esikubona namhlanje ukunyamalaliswa kwabantu, ukutshawa kwabantu, ukurigwa kwama-election, ukwethuselwa kwabantu yinto entsha. Hayi, indala lento le lokhu isuke sithola uzibuse. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi sonke sizwisise ukuthi isuka khona le kudala. Iyadingeka ukuthi siphundwe le mpande zayo. Sezangena zatshona phansi lezi mpande. Kudala kuphilwa ngalendlela, badla ngakho laba basezihlalweni, baphila ngakho ngokuba ikho kubagcina besembusweni. Ngakho kakulula ukuthi bakulungise lokhu, kanti kuyinto ebasebenzelayo. Ngakho kumele ukuthi kuze kususwe khona lokhu abakuvunayo ngokulimala kwabantu, ngokuhlukunyezwa kwabantu, ukuze lento igcine iphelile.
Njengabamela amalungelo oluntu, kuyini okudingakalayo okufanele kwenziwe eZimbabwe ukuze kuqedwe udubo lolu?
Thina balwela amalungelo abantu, into esiyikhuthazayo ukuthi kuhlonitshwe i-constitution yeZimbabwe. Ingahlonitshwa nje i-constitution, lezivumelwano zomhlaba ezamalungelo iZimbabwe yazisayinayo, le fanele izisayine lokhe ingakavumelani lazo ezinjengabo-convention against torture. Ukwenza khona lokho kungalandelwa imithetho yomhlaba, kulandelwe imithetho yeZimbabwe, siyihloniphe sonke. Akuzaphela ukunyamalala kwabantu, kuzaphela ukwethuselwa kwabantu. Lo khetho luzaba ngolukhululekileyo, imithetho izahlonitshwa i-constitution, lelizwe lizathuthuka, kube lemisebenzi, kube lentuthuko yonke lesiyidingayo. Ngokuba okwenza ilizwe lethu lingathuthuki kungoba ipolitiki yethu kayimanga kahle. Ukuze lithuthuke ilizwe kumele simise kahle ipolitiki. Ukuze ipolitiki ime kahle kumele igcine empandeni zokuhlonishwa komthetho, zokuhlonishwa kwentando yoluntu, zokuvota ngendlela ekhululekileyo.